abantu kabazenge bebothelwe kuzanu njalo izanu kayifonyelwanga ukuthi khona ixhaso yizitha kumbe izanda yakhutshwa ikhutshwa ngokuthi khona bebe ngabantu abathengisayo ngokwenzela ukuthi bedelaye istruggle abantu they were not bonded kuzanu so ke lokhu ukuthi bathi bayakhupha ibizo likamgabe laphana ngoba seku-opposition kumbe support opposition i-freedom of association isebenzani kubo isebenza nxa kuphela i-association eyabo bona ukuthi khona kumele umuntu evotele izanu kumbe ehlale kuphakathi kwezanu umlomo ongalunganga lowo ukuthi khona bethi bona balemibhobho thina sikwazi ukuthi khona people were actually disarmed kuma-assembly point umbhobho kathesi izikhali ziku-ami ku-amari ye-ami lo hambe ezitshaya izifuba wawuphiwa ngubani lowo mbhobho
Sesisizwa amazwi lawana ayikhulunywa ngumongameli Robert Mugabe ngendlela asebekhuluma ngayo ngele Melika lelebhilithani. Singabe sesibona sokubuyela kulokhuyana yini?
Kuvele khona inyoni iyazwakala ngokukhala kwayo. Ngaba sezivele besuke khona lapha. Babetshintshe nje kuphela ibhathi nje kuphela lefesi kuthiwa khona kulotshiwenga kulo mnangagwa. Kuphela. Kodwa vele lokho bekhona khona laphana. Yikho lapha bakhona. Sikubonile lokhu kudutshula abantu lapha. Yikho khona lokana kwakuvele kusenzakala. Njalo umgabe yena ngokwathi kazenge bevele kube lo muntu ohambe siyadubula abantu lokho kwadutshulwa abantu open labantu bebukela bekhanyile ngesikhathi se-ground lokho kulenzondano zona lenzani ukuzondana lamanye amazwe kube kathi umnankagwa kade gijigijimile wakuthi lapha lalapho wavula sibili ukuthi khona kube lokudlelwana kuhanjelwane kukhunyiswana umlotho lapho kuphambanisekye khona
ngezinye indlela singathi abasebenzelaye umongameli mnankagwa njoba bona sibona bezama ukuthi behuge amanye amazwe
indirectly nje kuphela ekhona yikuthi khona singathi thina basebenza bonke kodwa lwanecathile mina imizalo yelizwe uyabezwile ukuthi nxa besiyakwenza umhlangano yabo le bakhuluma ngani iyayijenda uyabe iyazi ngalokho nxa iyabeyazi iyayijenda kuthiwe kutshengisa mhlophe ukuthi khona uyabe bavumele ukuthi ambanje khuluma lifithi lifithi lathi singama-overtrains but asingeke sibalule entweni enjengayona leyo asikufuni lokufuna ilizwe leli libe lokuthula akhona ukuthi sokungenela amasotha kumbe kungenela ama-overtrains